Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 Mabasa 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abogatsha lezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga la izolo kuphela kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngakho-ke siyasho ukuthi-ke isizwe sabantwana sonke asiphakame ngosuku lwamhla ka-8 kusukela ngo-10 kusafika ngo-12 sobe siphakama silokoma-ke ngaphansi kwesiqubulo esithi Justice for Matabeleland and Midlands.
Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ukutshengisela ukuqoqonga bebandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa.
Hayi, isadiki sayazi ukuthi ayilamazinyo babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi ukuthi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisi ukuthembeka.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyana wamazwe awezanise nezwekazi le-Afrika iye-Southern African Development Community SADC izahlangana kwele Mosambiki kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekane lalelo lizwe lwabalwa becatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga la izolo kuphela bese kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Okukhuphule inani lasebehlatshiwe leyi ijekiseni eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngohlolanja kwabazinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 139,133. Lolu gatsha lubika njalo ukubana sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 36,966 asebehlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 eZimbabwe kusukisela ngombimbitho onyakenye lapho leli gciwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu lanhlanu 34,242 babo bengabagule basinda kulolu bhubhane labulala abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1531.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa ngabebandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa. Bekhonona ngokuhlukunyezwa kwamalunga abo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bazonde baganunwa abo abebandla le-MRP kwele South Africa besethe sahulumende weZimbabwe umlando wokuhlukuluza lokubopha mashayana amalunga alenhlanganiso. Kulokhu kutshengisela ukuqoqwe phansi kwezihloko ezibalisa u-Free MRP 9, Free Mqondisi Moyo, lo-Free Mthwakazi. Abemandla le-MRP bathi bafuna uhulumende akhulule amalunga alelibandla abatsho ngesikhathi siyadinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Ulandela unyamalala kwakhe ngemva kokufika kwamapholisa emdinga phakathi kobusuku. Bafuna njalo amapholisa ekele uhlukuluza inkokheli yabole. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo uthi sebefuna ilizwe liqunywe phakathi ngoba kusegcekeni ukuthi abantu bakwaMthwakazi ngeke bakuthole ukuthula phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
kulokuhlukunyezwa kwama-political parties, kulokuhlukunyezwa ke kwabantu bakithi abasukumayo bekhulumela i-justice, befuna ukuthi kube lokulungiswa. Abalalelwa ke baboshwa, bayashaywa, bayathunjwa ukuthi ke bavale umlomo kusule isikhathi sika-Robert Mugabe. Ngakho ke siyasho ukuthi ke isizwe sakamthola sonke asiphakame ngosuku lukamhlaka 8 kusukela ngo-10 kusafika ngo-12. Sobe siphakama sihlokoma ke ngaphansi kwesiqubulo esithi Justice for Matabeleland and Midlands, ngaphansi ke njalo kwesiqubulo esithi Free MRP 9.
Uthi bafuna njalo kumiswe uhlelo lokubuyisa amapholisa, abongikazi, lamatitshala kwele Matabeleland angazaziyo indimi ezikhulunywa kulezi zabelo. Bafuna njalo uhulumende ekele ukubukela phansi iMatabeleland kanye lokwincindezela kwezentuthuko. Amabandla atshiyeneyo eZimbabwe kwele-South Africa athi asekela kakhulu ukutshengisela kwe-MRP lokho, ngoba lawo akhathazekile kakhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubotshwa mahlayana kwabaphikisana lohulumende. Esikhulume sebandla lezapho uMnumzana Canisius Nkala uthi le ngenye indlela zokulwisa unqindezelo oselukusibanga esesabisayo eZimbabwe.
Siyaphatheka kabi simala abantu abemthwakazi ababotshwela babangu-9, silokudana kakhulu ngalokho okwenzakalayo. Siphinde futhi sime labezinasu omaku ogwetshiweyo, nalo umfana wezinasu laye utapiwa nashe osabotshiwe manje olokho engakakhishwa. Kuyizinto ezibonisa ukuthi uhulumende weZANU-PF ngihulumende olochuku njalo futhi ngihulumende ongatshintshiyo.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele-South Africa uMnumzana Trustin Ndlovu uthi labo bayasekela ukutshengisela lokhu lobanje bengavumelani laleli bandla nxa sekufika odabeni lokusebenzisana kwamashona lamaNdebele.
Sonke siyakwazi ukuthi abantu basemathabelent they were under that discrimination, marginalization, and that affected development endaweni yasemathabeleni kwesikhathi eside. Ba right ukuthi bayenze imatch yabo. Ukube mhlawumbe bayavumela ukuthi nabafowethu abasempumalanga nabo bakwazi ukuba khona bazikhulumele ulwimi lwabo.
Yisikhulume senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo, uMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi layo isekela kakhulu inyathelo labakomthwakazi leli lokusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela besethula izikhalazo zabo.
Inkosi ithi kulungile abe MRP bazwakalise ukungasuthiseki kwabo ngendlela uhulumende aphethe ngakhona. Umbuqhazwe, yebo uhulumende lokho engezwakala ukuthi uthini. Njalo malayitsha bavaliwe, bavalelwe nomalayitsha ngoba yibo abahambisela ukudla abazali emakhaya. Amakhumbi kobulawayo avaliwe. Why? Uhulumende efuna ukuthatha yonke into. Abantu baphile njani? Unanka amalunga abo abotshiwe sokudlula amalanga angamashumi amabili lokhu bevalelwe benganikezwa ibheyili. Balelungelo abantu be-MRP ukuthi badoyidoye.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-inhlokomo yesizwe uMnumzana Bokani Mlindelwa Vundla uthi labo njengenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu basekela kakhulu lokho kutshengisela.
Sikhala ngokufanayo ngoba udubo abalubonayo njenge-MRP ludubo esilubonayo sonke njengesizwe sikamthwakazi. Ngakho inhlokomo yesizwe iyakhuthaza amalunga ayo ukuthi lapho akhona njalo enelisa khona ukuthi ayefika embuthwaneni lo okhona bafike.
UMnumzana Venile Moyo uthi okubathokozisayo ukuthi amapholisa kwele-South Africa asebaphile imvumo yokutshengisela. Umeli weZimbabwe kwele-South Africa uMnumzana David Hamazirippi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa amazisile ukuthi abe-MRP bazaletha izikhalazo zabo e-ofisini yakhe. Wathi njenge-ofisi abangeke benqabele abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela. Mina Studio 7 Johannesburg kwele-South Africa nginguThuso Khumalo.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyana wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika e-Southern African Development Community SADC izahlangana kwele Mozambique kusasa langolwesihlanu ihlaziya udaba lokuthi kungathunyelwa na ibutho lokuya lwisana labalwa becaja abesi-Islam abedlulisa amalawulo esigabeni se-Cabo Delgado esingentshonalanga kwalelo lizwe. Yintethele izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana ongumgcini sihlalo wogatsha lwe-SADC olubona ezombusazwe kanye lezomvikela uthi kuqakathekile ukuba kuphunywe lesinqumo esiqinileyo phezu kodaba lwe-Mozambique. Umasisi kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele-South Africa bazaba khona emhlanganweni lo ele Botswana, South Africa kanye leZimbabwe yiwo amazwe abumba ugatsha lwe-SADC olubona ezombangazwe kanye lezomvikela i-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Nyake nye ngolwezi ekhuluma emva komunye umhlangano we-SADC oqoqwe ucubungula isimo se-Mozambique, uMasisi wayethembise ukuthi bazaphuthuma abangenelo kudubo oselubhekane le-Mozambique.
The summit came up with a number of recommendations on how member states could deal with this imminent threat, including our commitment to the SADC mutual
umhlangano lo uphumele eziqondiso zokuqinisa indlela yokuthi silwisane lodubo lolu okugoqela ezomvikela esilazo e-SADC. Amanye amanyathelo yokuthi siqinise indlela zokwenqabela ukuqhela kwamalicatsha
counter-terrorism coordination structures.
Kodwa i-SADC iblokhe ingakayenzi okukhanyayo phezu kodaba lwe-Mozambique. Ele-Mozambique lephakathi kwempi labalwa becatsha abakholo le-Islam abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni esinothe kakhulu ngamafutha ezimota ese-Cabo Delgado. Evikini esanda kudlula kubulawa abantu abambalwa, inkulungwane lenkulungwane zabantu zabaleka edolobheni le-Palma oyikho okulodubo olukhulu siya edolobheni le-Pemba. Abanye ababuleweyo ngabadabuka emazweni afana le-South Africa osekudale ukuthi inkokheli ye-SADC ibize umhlangano ozangenwa lamuhla lakusasa eMaputo. Kulokwesabela ukuthi udlakala lwase-Mozambique lulakho ukumemetheka ngene kwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezekazi le-Africa. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Thabisi Dube bathi uqakathekile ukuthi inkokheli ye-SADC iphumele amaqinga aphathisa ngekusasa eMozambique kanye lezansi ye-Africa jikelele.
Hayi, i-SADC sayazi ukuthi ayila mazinyo, babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi ukuthi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisa ukuthembeka.
Okukhathaza abanye ukuthi inhlanganiso ye-SADC siphenduke idale lokukhuluma kungela zenzo ezihamba lamazwi. Umzana Benjamin Sibanda ohlale eHaborone ethi kuyethusa okwenzakala eMozambique, ngakho isikhathi somlomo kuphela sesidlule.
I-SADC i-organization ekhanya ingelamazinyo kuke kube lezi nhlupho ezehlela amazwe, kodwa u-SADC njengomama ukuthi angenele ngendlela elamandla kujayele ukwehlula. And ngokwayo nje i-SADC nxa ukhangela nje ama-economies ayo nje azixegexegelayo, angiboni ukuthi bangakhipha ibutho ukuthi likhambe liyefaka ukuthula.
UMasisi kanye loRamaphosa babuka besithi akuthunyelwe ibutho esigabeni seCabo Delgado okumbono abazawafaka phambi komhlangano wakusasa. UMasisi uhlane lomongameli Mnangagwa kanye loRamaphosa ensukwini esanda kwedlula ukuyikudinga indlela yokuxazulula ngayo ingxaki ezibhekane leMozambique. NgoLwesine abaphathi intambo bamazwe amathathu athi iBotswana, South Africa kanye leZimbabwe bakhandela ukuhlanganisa amakhanda ngaphambilini komhlangano wenkokheli yamazwe abo. I-SADC kayelabutho njengenhlanganiso kodwa amazwe atshiyeneyo alamandla okuthumela amasosha awo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 iSaron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Idale lePhalamende yeMelika eLady House livumele umthetho wokuthuthukisa inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi ukuthi zisungule imisebenzi kulandela ukubuyiselwa emuva kwalowo mthetho eminyakeni edluleyo. Inhloko kahulumende we-Ethiopia uMongameli Abiy Ahmed uthe amabutho e-Eritrea avumile ukuthi esuke emngcelweni walelo lingiswe. Ngulembiko echieneyo ethi amabutho lawo asebulele njalo adlwengula abantu kule ndawo.
Kulesi sigaba okwamanje wothi sizwe omunye umlaleli ka Studio 7 unkosikazi Rose Nyathi wakolubulawayo ongumfelokwazi ekhuluma ngenhlupho abhekane lazo empilweni yanamuhla yokuzinakekela phakathi kokumelana lobhubhane olwe COVID-19.
Nawo Rose Nyathi ngihlala khonapha emzilikazi bakithi. Uhluphe ngilalo yokuthi lapha eZimbabwe lapho akula nto esiyenzayo. Abaphumayo baya emazweni bangcono. Mina kwangehlula ukuthi ngiphume ngemazweni ngoba le mali yangikhona ukudada amafirmathina nganginganayo. Ngathi kumbe njengoba kuthiwa lapha iZimbabwe open for business, wothi nami ngizoyenza ibhizinisi emgwaqweni. Akusela open for business. Nginjenje songiyadubekela, nisole khona lokuthi engithenisa umkhandi uyabuya kathesi. Ngiyabe ngikwangwayo, i-church e-baptist ngangcwede e-baptist. Akusela mpahla e-baptist la ngobathi amadona savalelwe emabhoda ngabifakwezi. Mna sengidinga umuntu ndokufela ongangcwede andithengele impahla, andithengele ukudla ngoba ngapha igetsi ngenzoba ukuzithengela. Angisakwanisi lokuyithenga igetsi. Babuya bona aba abantu labo abavela khonapo bethi ngomoto omjizi. Babuya basinika isigetsi zokuthenga. Kathe sengipheka ngamaplastic. Nxa ngithayisade awuyazi kodwa nje impilo esengiyiphila lami nalokuthi umkami wadandelani kufa. Amanye amadoda ethi engagula bathenga amaphilisi. Yina kwakungikwazi ukuthi kuyini okwamenza wathanda ukufa. Ngawukhona ngaye kuthi umuntu uyagedwa sibili. Mina ngangihamba ngiyomdebha kobhizinisi. Ngimtshengisa ukuthi khayela kathe singidube kanjani. Anto yibona umuntu omnyama kathe simhlophe. Ngisukele kusena ngikadli. Ngiyangihambe ngisele izitshale bantu manje kathi ngiphile nale kathi mina nami ngangiziphilisa ngikhathele bantu abantu ngithi wonke onikhangileyo kathesi olozwelo ongangenwa yinhliziyo kankulunkulu angambhathisa kakhulu unkulunkulu athi lapha akhiphe khona amangezeli uyabasiqambela amangabasibhalisa njalo nje mina omnye mhlangiwawulate buyathi gogophanisana amabizo ngathi ngiyavuka mdamsendithile ngebizo lami kathi lifuna ukuyalipheka yini ibizo. Sele lokhu sithi sibhale sizakhona sikhona. Siyabona sebebizana khona. Sebebizana khona besiya khona lapha abaholela khona. Ngibona sebebuya bethwele ngamapha. Angathola kuphela mina umuntu ongondela isitafu. Mina kangisuki lapho bangazinyalwa lapho. Kambe nje kuphela into engivulela isitafu njengoba la maqanda la engathengisayo. Ngihamba ngiyekweleta ekuseni ngingathengisi. Yona le ithupho bese ngiyiprofitise. Sengibisela yona kuyani imali. Manje ungathi ibhizinisi yona kuyani. Mhlazane ungasathengisi kusasa basakupeleti. Angisakwazi. Kathi amafemu njengoba avaliwe. Amafemu sokungamachechi baba buya lamachechi bezovula amachechi kodwa izokuthiwa busy open for business. Thina sizama ukuthi sizibhilise amapolisa daily. La mapolisa angikhona la ahawulayo njengamafuna ukubhadala into zangikhona imali yangikhona yakuyitatangana. Uwoda amatabathi ufuna ukukhuphe khona phana kuvula becentral kumele layo emkhupheni kudlula bedrill kumele heyi we iwe ukhisa imali yami wena ubalekile kusendisa imali yami thabanithatha imali yami ngani. Aiwa, bisi mali yangu sathi aiwa, bisi mali yangu. Sile wanu ichi mali yangu. Ai, msati poku. Ah, ota yei. Ota ndine nzara ne mali yangu. Mazara, ame kandamu watate nga mini. Mina nya otangani. Nsensi ya kubopisi.
Baningi abaphila nzima ngalezi zikhathi zokumelana le COVID-19. Abakusibanga sinye lomfelokazi unkosikazi Rose Nyathi. U-Ezra Sivanda we-Studio 7 uxoxela bathile komunye umkambo wakobulawayo.
Ubunzima ungahlala phansi ngoba lapha ndeyilemuli ngiyela ukuzisebenzela ngezandla zami. Hhayi kunzima kufanele ngisebenze kuze imuli yami iphile. Ngiyasebenza ngapha ngibalekele amapholisa kodwa antshontshi kodwa imuli yami iyaphila okhoekwezakuncane.
Sanibonani baba.
Yebo.
Into siyicelayo ukuthi lathi sidle eBulawayo lapha sithengisa konke sikuthengisayo.
Eh.
Iphi lathi anibona singodwe so amaphenda sithi imsebenzi iwomile eBulawayo lapha isavula. Endawo yekuseni every time siyacotshaniswa la. Ekuseni kuphosa kwenza ingozi futhi ngesithi council bakuthwesanisa nabantu. Into sesiyicelayo ukuthi singabantu sisebenze sonke.
Chisa akutsho sizwe baba ukuthi olaye kulapho omunye ngubani. Njalo lokuthi kubezwa kulapho.
Ugogo laba khuluma laye laye-ke sokusemnyameni khona bunjani gogo? Ubani gogo? Ubani Slomo?
Umama
umama uyothengisana
thengisa amaplastic lamatamatisi nembida.
What's the business minjani namuntu?
Hayi namuntu biphansi kakhulu.
Ujwayele ukwenza malini?
Ithengisa amatomatisi
lembida namaplasti okuseveni.
Manje yangena yini imali gogo?
Ah, mbijana kuthela imali eZimbabwe kathesi.
So
ungane yawutholi.
Lamhla uthaya imali enganani?
Hhayi, namhla bekungela mali. Ngene ukhona kuma-seveni ukuthi hhayi imali bengekho namhla.
Nxa kule mali usuku ongathi nxa kule mali uyabutshaya emalini.
Xa kulestafu kuhle kude kuthengwa uyathengisa nxa kuyi-10-15 yangeni.
Okuyakuphilisa kuhle khonokho?
Khonokho ukuthi ungalali ungadlanga kodwa sonto engakuphilisa kangako.
Ule mule nganani gogo?
Labantwana abangu-4 labazukulu abangu-4.
So manje kuyaphileka yini gogo? Kuyaphileka?
Bazika gogo kuncane ukuthi baphile kodwa awusiwo njengakudala hhayi.
Laba ngabanye babaxoxela uGibbs Dube lo-Ezra Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo, isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi kuqakathekile ukubana abadlali bahlolwe impilakahle yabo phezu kokuhlolwa i-COVID-19. Yintathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthi abalandeli beqembu le-Highlanders bengayethuki ukuba leli qembu lilokhu lingakahlolisi abadlali kanye lezinye izisebenzi zalo ukuba baminjani mayelana lo mkhuhlane we-COVID-19, ngoba bona bafuna ukuhle batshaye inyoni ezimbili ngelitshe elilodwa.
Siyananzelela ukuthi abanye bonke sibili ba-concerned about ama-tests awe-COVID, kodwa thina esikutshoyo ukuthi kumele bayenze wonke ama-tests awe-COVID lama-medical tests bengakaqali ukudlala ibhora. So ikhwesi ukuzama ukugijimisa and sikhangelele ukuthi kwaza kwenza konke lokhu ngeviki yonale, njalo beqeda kwenza la uhlolwa lokho kuhlolwa sebezaqala-ke i-training.
Kule nhlelo zokuba iqembu le-Highlanders lidlalele le-Dynamos mhla zili-10 lathobaminembili kuyona le inyanga kamabasa ngosuku lokuthakazelela uzibuse. Lo mdlalo ngesinye sezizathu sokuba inkokheli zeqembu le-Highlanders zifune ukwazi ukuba abadlali imizimba yabo isesimeni esinjani.
So thina sikubona kuqakatheke kakhulu especially ngesikhathi lesi kubana bayenze lawo la ma-medical tests, ngoba bahlale umnyaka ogcweleyo bengadlali ibhora, kungakho-ke asazi ukuthi bami njani imizimba yabo imi njani.
Nxa konke kulungile amaqembu aqeda amaviki ayisithupha kusiya kumaviki ayi-9 elungiselela ukuncintisana lamanye. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League abikwayo siqalisile ukuzilolonga ngemva kokuhlolwa kwabadlali lezisebenzi ezinye ukuba akabala yini umkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo yesigaba saphezulu ikhangelelwe ukuqala phakathi laphakathi kwenyanga kaNkwenkwezi nxa kungazange kube lokuphambaniseka kwenhlelo ezihlelwe yinkokheli ye-Premier Sokali. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ukuthengiswa kwezidakamizwa kuhlezi kuludaba olukhathaza impilakahle yezizalwane zele Melika lomhlaba wonke jikelele, kutsho isikhulumeli sogatsha lokwenzakala elizweni olwe-State Department umnumzana Ned Price. Umbiko osanda kwethulwa owe-International Narcotics Control Strategy Report uveza ukuqakatheka kokusebenza lamazwe lapho okudabuka khona lezi zidakamizwa lalawo mazwe eziquma khona le mizamo yokwehlisa ukusetshenziswa kwazo lokwehlisa ukudingakala kwazo lokwelapha labo abayabe sebeyizigqili zazo. Kuzwekazi le-Europe ukusetshenziswa kwe-cocaine evela e-South America kuqhelile ngesikhathi ukuthathelwa kwabalezidakwamizwa lokutholakala kwazo kubhahile ngezinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukulungiswa kwezidakamizwa ezithiwa yi-methamphetamine ukuthengiswa kwazo kuvame ukusetshenziswa imithi evela kwele China, njalo lakho kubahile ezigabeni ezimbalwa ikakhulu esigabeni se Southeast Asia lezinye izigaba zezwekazi le Africa le North America. Lumbiko uveza njalo ukuthi imizamo ejulileyo ngomnyaka ka 2020 yabangela impumela exubeneyo ngomnyaka ka 2020 kumpi yokulwisana lokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Njengesibonelo, isigaba se-Aden Region sihlezi siyinziki yokuthengiswa lokuhanjiswa kwezidakamizwa. Ele Colombia lele Peru azimisele ukusebenzelana lele Melika, kodwa ukulinywa kwezilimo ezisetshenziswa ukupheka izidakamizwa ikhokho le-cocaine kufike kuzinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukuvalwa kwemingcele lokuhamba-hamba ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwehlise izinga lokuhanjiswa kwezidakamizwa lokutholakala kwemithi yokuzipheka, njalo labazithengisayo ekuqaleni komnyaka. Kodwa abazithengisayo baphume lamanye amaqhinga zagcina zitholakala kwezinye izigaba ngenani eliphezulu elingaze libonakale kusiyaphela umnyaka. Kunjalo nje kukhona ukuhle okwenzakeleyo. Ele Colombia libike ngokubotshwa kwabaningi kakhulu ngomnyaka ka-2020, njalo liqhubeka likhokhela kumazwe alwisana lodubo lwezidakamizwa. Kusenjalo ele Venezuela lehlulekile njalo ukulandela izithembiso zalo eziphathelane lokulwisana kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Uhulumende ongasoqotho okamongameli Maduro lokungaphathi kahle ezomnotho sokubangele ukuthi uhulumende wakhe aphile ngemali yokuthengiswa kwezidakamizwa lezinye indlela ezingaqondanga. Ele Mexico elingelinye lamazwe aludubo kudaba lwezidakamizwa liqhubeka lingelinye lamazwe okutholakala lula izidakamizwa ezinjenge-heroin, fentanyl, metamorphine ezithengiswa kwele Melika. Ngakwelinye icele lomhlaba, ukuphekwa kwezidakamizwa ze-metamorphine kwele Bema lokutholakala lula kwemithi evela kwele China yokupheka lezidakamizwa kubangela ukutholakala lula kwezidakamizwa ze-metamorphine kuzwekazi le-Asia lesigaba se-Oceania. Lanxa uhulumende wakwele China emise ukuthengiswa kwe-fentanyl, ele Melika selikhuthaze ele China ukuthi liqinise imizamo yokumisa ukuthengiswa kwemithi yokupheka izidakamizwa ze-fentanyl le-metamorphine ezitholakala umhlaba wonke jikelele. Ele Melika liyakunanzelela ukuthi ukuzinikela kwezombusazwe yikho okuqakathekileyo empini yokulwisana lokuthengiswa kwezidakamizwa, kutsho isikhulumeli uPrice. Sizaqhubeka sizimisele ukusebenza labalembono efana lathi ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokuthengiswa kwazo.
Lapho ke belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Singekehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ukutshengisela uqoqwa ngababandla le-MRP esikolweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa. Kuthi inkokheli yamazwe akwinhlanganiso yomanyana wamazwe awenzansi yezwekazi le-Afrika e-Southern African Development Community, SADC, izahlangana kwele Mosambiki kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekana lalelo lizwe labalwa becatsha. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.